into khona ukuthi uPresident Dlamini nguye waqalayo lo daba lokuthi nxa elizwe kufanele liye phambili kuzafanele kukhulunywe kulungiswe indaba ezimbalwa azibala ngokuthi eziqakathekileyo kakhulu ezimqoka zingu-5. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi emva kwalokho umnumzana uMnangagwa waqalisa ukwenza umthethwandaba wakhe lowo singathi imihlangano yakhe labangane bakhe abamlandelayo abalamabandla labo engasizilizwe sikhangelele ukuthi mhlawumbe ngabe esetshintshile indlela ahlabela ngayo esefuna ukwenza lokho okucwayiswa ngamabandla wonke kumbe singathi abantu abathakathekile abafana ne-South Africa hayi kufanele kube lokukhulumisana okumqoka njalo ngakho ukudlala i-Elder Foundation itsho njalo lama-embassy wonke esiwaziyo asekakhuluma atsho njalo ukuthi kufanele kukhulunyiswane kodwa kukhulunyiswana ngendlela eloku etshengisa ukuthi kule mpumelo enhle engenzakala lapho njalo impumela eloku engathathwa ngabantu njengokuthi iyaqiniseka njalo iyakhe siya phambili atho ukuthi kuthashiswe umnumzana uMnangagwa kuphela.
Ya nanto-ke udaba mnumzana Fuzwayo wena ubona njani khona lo?
Ya to an extent ngiyavumelana kakhulu lo Baba Sibanda especially ekucineni lapha maye sithi whatever okukhulunyiswana okukhulu okuba khona kumele kube yikukhulumisana okokuthi kujonge ukuthi ekucineni kuyenzele abantu beZimbabwe impilo ibe ngcono but also kungihlupha ukuthi ukukhuluma lokho uMnangagwa uthamisa two red kodwa kule stalemate abafuna ukuthi bakhulumisane ngakho kabakuvumelani bona laba abantu bobabili and into abafuna ukukhuluma ngazo yizinto okwakumele ukuthi nga kwahlalwa phansi before election kwakhulunywa behlangene kwayenziwa i-election road ne-test race ukuthi ama-elections zawayenza siwathi kanje ahambe kanje kuvunyelwane yonke le into esidisithwa kathesi kwakumele yenziwe before election right sokwethula ukuthi bekhulume dile before election sokumele kuze kukhulunywa kathesi osokuhlupha ukuthi kuthi kuze kukhulunywa omunye ukuthi yini engizaphatha inkulumo it doesn't work ivumelana kakhulu osibanda ukuthi i-MDC to an extent i-right ngasithi nonalifuna sikhulumisane akube le mediator phakathi ukuthi sikhulumisane ukuthi i-side yangaphi zwakali lesayidi yangaphi zwakali hayi ukuthi umuntu oyi-one athi nguye futhi ozabambazena lezo nkulumo siyabuyela kwinkulumo zezanu lezaphu izaphu yathi siya kuzanu inkulumo yaba yukuthi lingangena kithi lina lezaphu lizafika liziphathe njani kithi hayi ukuthi lingangena sizaziphatha njani after this
ye nanto-ke udaba mnumzana Sibanda kuzakwayenzakala yini ukuthi sibabone behlala phansi bekhuluma
angiboni mina ukuthi umnumzana uMnangagwa angabe elesiqiniseko sokuthi uyafuna ukukhuluma ngoba akukho kwemilizwe kumbe kwenye indawo emhlabeni jikelele okwaba lokukhuluma phakathi kwamaqembu amabili elodwa lamaqembu lisithi mina ngifuna ukuthi ngibe yine ngibize umhlangano ngitho lokuthi kuzawuba ngaphi lokuthi sikhuluma ngani njalo ngitho ukuthi kukhulunywa ukuthi mina ngingenza njani engifuna ukukwenza atho ukuthi singaphuma njani kulolu daba esikulo uMnangagwa akafuni ukukhuluma yeqiniso kufanele ukuthi nje sikunanzelele ukuthi umuntu angathi yena ufuna ukukhuluma kufanele lezi enzo zakhe ngithe ngisuthi ufuna ukukhuluma uMnangagwa utshela imedia kuphela amanga asegcekeni ukuthi ufuna ukukhuluma yena engafuni ukukhulumisana nomuntu efuna ukuzikhulumela yedwa kumbe labangani bakhe ngoba nxa ufuna ukukhuluma nomunye umuntu zikhona into ezimbalwa okufanele uzenze efana nokuthi kufanele ukhanye ukuthi wena inkulumo lezo ofuna ukuthi zenzakale uyaziqakathekisa njalo kawuthi wena kufanele kwenzakale engikufunayo kuphela loba sisenza ingxoxo nje sihlezi singabangane sihlangane namhlanje ngoba sikaze sifunane kuthiwa ngesindebele kusina kudedelwana omunye angakhulumi sekhuluma atho umnumzana uMnangagwa ukuthi ngifuna ukuthi kukhulunywe kodwa mina yimi ngifuna ukuzwakala kuphela kulomunye umuntu ofanele azwakale mina njalo yini engizafaka umthetho wokuthi kukhulunywa njani imithetho yokukhulumisana iyazakala ngeyokuthi omunye uyakhuluma omunye athule omunye akhuluma omunye athule hayi khona ukuthi umuntu athi hayi lanxa singaqhali ngenkulumo ngifuna ukuthi singahamba lapho ngibe yini ngedwa engizakhuluma ngizifakele lesitulo esikhulu kwedlule sabanye and umfowethu umfowethu uqinisile mayethi yena look nxa kusiyakhulunywa kufanele kube segcekeni ukuthi kukhulunywa ngani
ungasigqibela-ke uhlelo lwethu mnumzana Fuzwayo usitshela ukubana wena ngokubona kwakho kanti vele kuyini okumele kukhulunywe ngakho?
Utshayekanye ikhanda futhi. I think iproblem esilayo ikuthi kufuna ukukhulunyiswana ngokuthi ozabusa ngubani. Akufuni ukukhulunyiswana ngokuthi akumbe kambe abantu sifuna ukubanceda ngani kulolu dubo olukhona. Ngayi inkulumo ekhuluma ngokuthi kambe i-economy yethu siyivusa njani, sibambene sonke singamaZimbabweni. Ngakula hlupho olukhona. Futhi kungadinga umnangagwa luthamisa ukuthi behlale phansi bekhulume nqabe sekulukhulumisana boyi-two. Bekuyadinga technocrats tipo abakwaziyo abantu esibathembayo abangahlala phansi kusuka kuma-stakeholders wonke kukhulunywe ngendaba yokuthi ilizwe silisukumise njani sisiya phambili in terms of economy lezinto le-political situation esikuyo. Kuphela lokho kokuthi ofuna ukubusa mbani omkhulu kunobani ngubani akusisi ndawo.